Umnumzana Lungani Ndebele uthi ukubamba nalokho akusikho ukubambana kweqiniso.
Kunzima ukuthi ngikhulume ngithi irrelevant or not, ngoba yona ngwayo iunity yangkhona mina angiyibali njengeunity, ngoba iunity nxa ngiyidefina mina ayisikho ukuthi khona kumele kube lomunye umuntu oyabe se-forced to unite with someone. Ngibona ngani iunity is supposed to be by merit. Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala, sizwisise khonokho singene ejogweni lakhonokho elifuna sikwenze. So to me, I can't say there's any unity. Ngoba even singaze sikhangela countrywide, to say unity in this country is taboo, because unity there's a large outcry for democracy. Unity is hands and gloves with the democracy.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili wathi ukubambana kumele kube lasembonweni ukwenzela ukuthi kube ukubambana kweqiniso.
Ubandlululo soluluntu oluningi kuleli lizwe, ngoba uzakhangeka ukuthi khona even kusukusela le sasibuka kubandlululwana nge-race, amakhiwa wabandlululwana ngemhlobo, ubandlululwana ngesikhiwa yi-nepotism. Kathesi ubandlululo olukhona ngolwe-opinion, olombono, sesibandlululana ngombono. And as long as we still have got i-leadership that can say phansi labantu abayilokhu, phansi labantu abayilokhu, akula unity ekhona.
Umnumzana Sox Mabena uthi lolu suku sokulikhefu nje elokuziphumulela.
Lokhu nje lusuku lokukhumbula izihlobo ezalahlekelwa imphefumulo ngesikhathi sombhuqazwe, hashe esokubambana. Akumele sikhumbule ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi ibutho leGugurawundi lime ukubulala abantu esigabeni seMathebeleland jikelele. Kungayisikho lokhu ngabe kuthiwa kwaqhubekela phambili isigaba sonke sasisaphela, ngabe khathesi mhlawumbe sokuhlala abanye abantu kulesi sigaba. So mbone ngani mina lolu suku akuzange kube lokubambana okwaba khona, kwaba nje lokumiswa kokubulawa kwabantu abangelacala. Yikho sikukhumbulayo namhlanje, sikhumbula nje kuphela imphefumulo, izihlobo, abangane, abazali bethu, okhulu labogogo emakhaya ababengazi lutho kodwa belahlekelwa imikhuhlane, belahlekelwa izimpilo zabo, belahlekelwa ngabantu ababo, belahlekelwa izihlobo kungela sizathu nje.
Abanye abanjengomnumzana Thabani Moyo bathi lolu suku akusilo lokubambana kuphela kodwa ngolokukhumbula imphefumulo eyalahleka ngesikhathi sombhuqazwe, njalo kufanele abonayo bevume abakwenzayo.
Le ilanga lokubambana lona lele esalitshiyelwa ngabadala, ngendlela esembona ngayo mina, hayi sokumele kusetshenzwe ngendlela ezokuthi khona abantu sokumele becabange, becungule ukuthi khona sivela ngapi, sifuna ukuya ngapi njengabantu. Mangikhangele ngikhangele abantu be-region le yakithi yaseMandebeleni, ukuthi khona abantu sokumele benze njani, ukuthi imvelaphi yethu nokuthi sifuna ukuya ngapi, ngoba iningi lethu asisasebenzi phela, sesizisebenzi. Ngoba nxa abadala bengasozi, nxa abantu bengasozi behlale phansi rather bekhulume ukuthi hayi sivelaphi, siyafuna ukuya ngapi, ingathi ngesilungu, plan for the future of our children and our grandchildren. There's nothing that we are doing. Avela kula lutho ezingabisibenza. Sebesitshona sihlezi sikhangelele senwaya amakhanda ukuthi kanti sivelaphi, siyangapi. Hayi, asihlaleni phansi senze into eyiyo ukuthi abantu bethu labazukulu bethu kusasa sibatshile into eyiyo okufanele siyijile.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ilizwe lingenzanga umkhosi omkhulu njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.